Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhla zilitshumi kuNkwenkwezi 2017 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
So njengenoyiki board yenoyiki le Ministry of Energy and Power Development yakuthatha khonoko yabona ukuthi kulungile ukuthi inoyiki ithathe ithuba isponse ama open heart surgeries lapha eParirenyathwa using the equipment ekhona within the country.
Kusungulwa isikhwama semali ezosetshenziswa ekwelapheni imikhuhlane yenhliziyo.
Lokhu kutshengisela ukuthi abantu baseZimbabwe bayafisa kakhulu ukuthi amabandla la aphikisayo uma engahlangana ukuze anelise ukuthi anqobe ukukhetho kungabe kuyinto eqakatheke kakhulu.
Abantu abayisilinganiso sokungamachumi amane lanhlanu ekhulwini bathi bayawusekela umanyano wamabandla aphikisayo ngaphambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Uhulumende weZimbabwe uthi uhlelo lokuthuthukisa ezamabhizimusi olwezimaseti luyaphumelela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abenkampani yamafutha ezimota eNational Oil Infrastructure Company of Zimbabwe sebenikeze inkulungwane ezingamakhulu amathathu lengxenye zamadola i-$350,000 kusikhwama esisanda kusungulwa esemali ezosetshenziswa ekwelapheni imikhuhlane yenhliziyo. Kubika uMavis Gama.
Abekhaya yakongi abafundela umsebenzi esibhedlela seParirenyathwa Group of Hospitals yibo abekade bebasuzulu emkhosini wokuphawula lesi sikhwama. Esemukela lolu sizo umphathi intambo wezempilakahle lokulondolozwa kwabantwana uDr David Parirenyathwa ekhala ngokuthi ugatsha lwakhe luvele lutholiswa imali elilutshwana kakhulu.
The most important ministry in terms of looking at
yilona gatsha oluqakathekileyo nxa kukhangelwa kwezokulondolozwa kwempila kahle. Akekho ongazithemba ngempilo yabo kuze kuthi sebele siqiniseko ngempila kahle yabo.
Umqondisi uhlangothi lezokhulumisana kunkampani yeNoic uNkosiyazi Vivian Manizidza uveze ukuba lesi sikhwama sisungulwe ngemva kosizo abenkampani yakhe abalunikeze abantwana abayisikhombisa abayehlinzwa kwele India nyakenye. Abenkampani yakhe uNkosikazi Mandizitsa ethi sebakunanzelela ukuba kumqoka ukusiza isibhedlela seParirenyathwa ngemali ukuze abayabe betholakale ukuba balezifo zenhliziyo belatshwe elizweni hatshi phandle kwelizwe.
Kwaphuma indaba yokuthi lapha eParirenyathwa ikhona i-equipment ekwanisa ukusetshenziswa ukuthi benze ama-open heart surgery lawa ahanjelwa ngabantwana ukuya e-India. Kodwa indaba eyayingekho yi-funding eyokuthi ama-surgeries lawa ayenze. So njengenoyiki board yenoyiki le Ministry of Energy and Power Development yakuthatha khonokho yabona ukuthi kulungile ukuthi inoyiki ithathe ithuba isponse ama open heart surgeries lapha eParirenyathwa using the equipment ekhona within the country.
Ukwelatshwa kwabalezifo zenhliziyo ngendlela yokubahlinza uNkosikazi Mandizitsa ethi kuzosiza ngendlela ezehlukeneyo.
Akusela need yokuthi abantu badinge imali yokuthi ekuhamba ngale India kumbe kwamanye ama countries. Esibili ngekuthi abantu abayenza ama-surgeries wona lawo baye befundisa abanye ama-doctors abancane ukuthi labo bakwanise ukwenza ama-open heart surgery. Ngakusenzelwa ngaphandle that opportunity yabingekho kodwa lakhathe sesifundisa abanye ama doctors ukuthi kube lama doctors amaningi akwanisa ukwenza ama open heart surgery.
Enye yengcwethi kwezokwelapha ngokuhlinza abalezifo zenhliziyo uDr Muchawira wamukele ngenjabulo ukubunjwa kwalesi sikhwama.
Ngijabule kakhulu. Abagulayo abanayo imali. Imali iyasiza abagulayo. Iyasiza ama-surgeons and staff in retaining ama-skills so that we further advance ama-operations enhliziyo.
Ziyakhalaza ingcwethi kwezokwelatshwa kwabalezifo zenhliziyo ukuba eleZimbabwe yilo lodwa ilizwe emhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika elilokhe lingelawo umtshina oqakathekileyo ekwelatshweni kwezifo zenhliziyo owe-cardiothoracic. Kubiza inkulungwane eziphakathi kwamane kusiya kweziyisithupha zamadola ukwelatshwa isifo senhliziyo kusiya ngokuthi kuyini okumele kwenziwe. Ngilele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Abantu abayisilinganiso sokungamachumi amane lanhlano ekhulwini bathi bayosekela umanyano wamabandla abikisayo ngaphambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Lokho kuphume kuhlandla elitsha luphenyo olwenziwe inhlanganiso ye-Afrobarometer namuhla. Uphenyo lolu luveze njalo ukuthi abantu abafuna umanyano lo kakhulu ngabakobulawayo belandelwa ngabeHarare kuzobuya abeMathebeleland North. Abaningi emaphandleni bathi kabawufuni. Abayisilinganiso sokungamachumi amathathu lasishiyagalombili ekhulwini bathe bazavotela ibandla leZANU-PF kukhetho oluzayo. Kwathi abalichumi lazithupha ekhulwini bathe bazavotela ibandla le-MDCT. Abayisilinganiso sokungamachumi amabili ekhulwini ilane bayalile ukuveza ukuthi bazavotela liphi ibandla. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Dumisani Nkomo.
Lokhu kutshengisela ukuthi abantu baseZimbabwe bayafisa kakhulu ukuthi amabandla la aphikisayo uma engahlangana ukuze anelise ukuthi anqobe ukukhetho. Kungabe kuyinto eqakatheke kakhulu ngoba nxa bencintisa kukhetho ebengamaphathi atshiyeneyo kuzaba nzima ukuthi banqobe ibandla eliwisayo. Kodwa uma behlangana kuba lula ukuthi banqobe lakwezinda lapha kade bengadibanisa khona ivoti, bahlanganise ivoti leyana ukuze banqobe kukhetho. Ngoba nxa sikhangela ngo-2008 i-6% unelana kamakoni yiyo eyenza njalo ukuthi uMnumzana Mgabe awine kuma-election.
Abemaphandleni bakhanya bengawusekeli umanyano wamabandla aphikisayo lo, kungani ngokubona kwakho?
Ungasikhangela esikhathini esiningi ivoti engani ilamaphathi amaningi iqinisa ingani si-split ivoti yasemadrobheni ikakhulu yengani iqinisa iba split. Kodwa emaphandleni sithola ukuthi ibandeli kuseZANU-PF ingani elama-support amaningi. Kodwa okunye nxa sikhangela emaphandleni siyathola njalo ukuthi abantu bayesaba njalo ukuthi bakhulume iqiniso. Ngobona sesaba ukuthi bangakhuluma iqiniso engxenye banganyamalala kumbe engxenye bangajeziswa. So nxa sikhangelisisa ukucubungula lokhu kuyamele sikhangelela khona lokhu ukuthi emaphandleni kunzima ukuthi ukhulume umbono wakho.
Abayale ukuveza ukuthi bazavotela liphi ibandla bafika ku-24%. Ikwesaba yini lokho?
Lokhu kutshengisela ukuthi abantu besaba ukuthi batshengisele ukuthi basekela bani, basekela liphi ibandla lombusazwe kumbe elombangazwe. Nxa kuzafika abantu abafika inani engaba yi-24%, kuyasitshengisela sibili kamhlophe ukuthi abantu basevalweni bayesaba. Singazi kumbe umnyama wangkhona ulempisi kumbe impisi ayikho. Kodwa abantu vele bayesaba impisi yangkhona. Impisi yangkhona bayazi ijayele ukuhlupha sibili ikakhulu ngesikhathi zokhetho.
Abathi kabasoze bavote bona bayi-11%, kuyini okungenziwa ukuhuga abantu labo ukuze bavote?
Bona zani kona lokho ukumanyana kwamavandla aphikisanayo kuqakathekile lokho kuzahugala ababangafisi ukuthi bevote. Okuqala lamabandla nalamela tshengisele ukuthi aqinisekile njalo alamaqhinga lamatshebo ukuthi alungise ezomkonomi eZimbabwe.
Umnumzana Dumisani Nkomo yingcwethi kwezombusazwe sixoxela ekobulawayo. Abenkampani yamandla kagesi eZimbabwe Electricity Transmission Distribution Company bathi balakho ukwenelisa ukuxhuma imitshina yamandla kagesi ezindlini ezingaba zinkulungwane ezingamakhulu ayisificaminwembili 800,000 phansi kohlelo lwezim asset, kubika unompumelelo Moyo.
Lokho kubikwe ngumanjinela omkhulu oweZimbabwe Electricity Transmission Distribution Company kobulawayo, umanjinela kwanele kanye othi inkampani yakhe isiyenelise ukuchuma imitshina yamandla kagetsi ezindlini ezizinkulungwane eziyisithupha i-600,000 ezweni phakathi kwezizinkulungwane ezithoba minwe mibili abamele bazixhume.
Okwakhathesi ikampani yethu siyenelisile ukuthi iconnecte 600,000 prepaid meters, okuyikuthi ama meters ethu aconnecte ama domestic users, sabuya sa connecta ama commercial points angadonsi ugesi oluningi.
Ukhanye utheba lodubo lokwebiwa kwencingo ezithwala amandla kagetsi kunye namafutha ancedisa ukuhamba kwamandla kagetsi.
Izikliwi ziyathengisa ke intambo zikazesi endaweni ezijineyo. Njalo thina abeZETDC sisebenzelana lamapolisa akahulumende. Njalo ke phakathi kwekampani yethu silawo amapolisa okuthiwa yi-loss control. Sibuye njalo sisebenzelane le-Delight and Touch, ikampani enkulu e-US phathisayo uma abantu bethe babona izigangi zitshontsha kucingo lukagetsi kumbe zitshontsha i-transformer oil.
Umnumzana Matonga Water uthe bona abakafakelwa imitshina ye-cash power kodwa sebazisiwe ukuba izafakwa kumalanga alandelayo, ethi luhlelo oluhle ngoba usebenzisa amagetsi owabhadaleleyo kulabanye abalomkhuba omubi wokweba amandla kagetsi okusuka kuphazamise ezinye izindlu ngoba bona bayabe bewadonsa kakhulu.
Ukuba ukusebenzisa i-cash power kungcono kakhulu because ungasebenzisa i-cash power awuntshontshela abanye izisa electricity because abanye bayabridge i-electricity ezindlini zabo. Isebenzisa kakhulu without limit because kuyakuhambelana lemali zethu ezibhadelelayo ezisa.
Kodwa umnumzana Joshua Timzaca Ngulube isakhamuzi sakobulawayo kavumelani lo wata, ethi iyadula i-cash power njalo iningi labantu banezikwelede njalo abalamali yokuthenga ugetsi, ngakho ke ifake abantu engxakeni.
I-cash power ngamafitshane nje singathi iyona ngwayo iyadula ngoba iningi labantu bakobulawayo bangabantu abakweleda yona izesana le ngoba izisa ithenga esikhathi isimo sezima laphana ibike ngasafinyelela ukuthi ifike emalokishini ithathe amamitha abantu ukuthi abantu bayisebenzisa okunganani. Yayiphonga ukugetsela abantu uthole ukuthi abantu abaningi bakweleda ama-1,000 something, abantu abaningi baphila nzima kabalayo yona le imali yokuthi bathenga amagetsi akhona. Okungakutsho ukuthi i-cash power kathesi faka engxakeni, sifake ebunzimeni kakhulu.
Ugatsha lukahulumende olubona ngezokugaywa kwamandla kagetsi baphakathi kokulungisisa imitshina egaya amandla kagetsi eWange kunye laseKariba noma nje ilizwe libhekane lezikwelede zamandla kagetsi eSouth Africa. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Iqula labesifazana veZimbabwe abase South Africa selibumbe inhlanganiso ejonge ukulwela amalungelo abo lokubaxhasa kunhlelo zamabhizimusi. Linhlanganiso ebizwa ngokuthi yiZim Imbokodo ithi inhloso yayo yikufeza amaphupho abomama bonke beZimbabwe okugoqela abaphandle kwelizwe labaselizweni. Kubika uBenedict Nhlapo.
Zenkulu kubomama beZimbabwe abebehlangene neHillbrow eJohannesburg ngempelaviki emkhosini wokephulanga okusemthethweni inhlanganiso yeMbokodo. Umgcinihlalo walenhlanganiso unkosazana Victor Matutu utshela bebebuthene kulo mkhosi ukuthi inhloso enkulu ngeyokuthi njengabomama bekhande amacebo aza kwenza benelise ukusebenzisa loba yiwaphi amathuba abatholayo empilweni. Uthi inhlanganiso ifuna ukuxhasana labesifazane beZimbabwe kukho konke, kukoqela kwezempilakahle, ezomendo, ezemfundo, ezamasiko, ezamabhizimusi, ezemisebenzi, ezemisebenzi yezandla, kanye lezamathalenta kulabo abalamathalenta abafuna ukuphila ngawo. Le nkulumo ethokozise iningi labesifazane abebekule umcimbi. Unobhala ubona ngoqoqo kwenhlelo zalihlanganiso unkosazana Britain Ndlovu utshele Studio 7 ukuthi kulabesifazane abaningi abasemazweni asebekhombise isifiso sokusungula ingatsha zeMbokodo emazweni abakuwo. Uthi kulo mcimbi omama bahle bathola ithuba lokukhangisa ngakho konke abakwenzayo.
Bathengisa into eziningi ezihlukeneyo, abanye ngabamataphawe, abanye ngama-forever living. Ndiyakusiza, kusiza zonke singomama nanoma ngubani. Thina into esihlosileyo yikusiza nasingomama. Esinesifiso sokuthi singathola mhlawumbe ama-sponsor noma yini, sibe nama-projects ngaphakathi. Sinabomama abaningi abangasebenziyo, abaningi bayazibulala ngenxa yokungasebenzi. So sifisa nje ukuthi sibaqoqe, sibe ndawonye, bakwazi ukusiza kahle.
Uniki esincube nabaculi bevangeli ocula umculo womdabu uhle wathola ithuba lokuzidingela abalandeli kulo mcimbi.
Abe kakhulu lana emcimbini weZimbokodo ngoba into abayenza mama inhle kakhulu. Ngibone futhi nakho kuyathinta abanye abantu ezisizweni ngoba ngibona abanye bekhala, okutshengisa ukuthi izoba lusizo olukhulu kakhulu. Already seyiqale vele balosizo.
Abesilisa labo bebebaningi bezokuxhasa ukusungulwa kwale nhlanganiso. Umnumzana Arnold Mayibonge Nkala wenhlanganiso yamasiko ebutho lenqama laye ubekulo umcimbi.
Kuyinto enhle kakhulu ukuthi bahlangana nomama. Into engichaza kakhulu ukuthi bonke umama esibabonileyo ngomama asebekhulile, okuchaza ukuthi ke uma bengaheha laba abancane bangene bazothula vele inhlangano evuthiweyo ezobafundisa ubumama. Siyazi ukuthi umama yena mayithuthuka umndeni wonke uyathuthuka.
Omunye ubaba weZimbabwe umnumzana Mlungisi Shabalala laye obekhona uthi omama nxa bengaphiwa amandla kwezomnotho lezo kukhokhela kungaphela inhlupho eziningi eZimbabwe.
Ziningi izinto abantwana abathe befike egoli abazenza, abanye banathi utshwala, abanye sebe kuma-drugs. Abantwana liyabona ukuthi kuyarethwa kwenziwa zonke lezi zinto, kodwa uma behlangana bebuzana bekhuzana bekhulumisana ngalezi zinto ngizizwa ngijabula kakhulu. Nathi uma sinje sikhulumisana labo baba sibusa ukuthi madoda asiphatheni kahle omakhosikazi ethu, asiphatheni kahle abantwana bethu abesifazane, asiphatheni kahle odade wethu.
Inhlanganiso yeZim Imbokodo ithi okwamanje isizaqala ukuhlala phansi izwisise inhlupho lendingeko zabomama asebengamalunga ale nhlanganiso, bese ke iqala umkhankaso wokubadingela uxhaso abaludingayo ukuze bafinyelele amaphupho abo. Nale Studio 7 Johannesburg, South Africa, ngiwuBenedict Nhlapo.
Life Talk kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe sixoxa ngamabandla ezombusazwe abunjwa izizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe afuna ukuncedisa ukhetho luka-2018. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umnumzana Moon Jae-in osanda khethwa ukuba ngumongameli omutsha wele South Korea ufungiswe ukuqala umsebenzi lamhlanje, wathi uzimisele ukukhulumisana le North Korea, ele China lele Melika ngodaba lezikhali ze-nuclear ezilungiswa ilizwe le North Korea. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump yena uxothe umsebenzi umqondisi ogatsha lwe-FBI umnumzana James Comey izolo, wasolwa ngabaningi ukugoqela bebandla lakhe lama-Republicans. Uthi ubengaqhubi umsebenzi kuhle ngesikhathi kucutshungulwa ubudlelwano bukaTrump leRussia. Lamhlanje kuhlelo lwethu lwezizalwane seZimbabwe esihlala kwamanye amazwe sixoxa lomnumzana Khoso Nyathi ohlala kwele Botswana. UNyathi watholakala kulelo lizwe elecala lokweba, kodwa uyalilandula leli cala. Wasegwetshelwa ukutshaywa ngemvubu eqolo okwamtshiya esehluleka ukuhamba njalo esesebenzisa inqola yokuhambisa i-wheelchair ngesiNgisi.
Botswana ngifike ngo-2009. Ngafikela kumalumami, umalumami amatelejarata khona ngale oto ayiphethe Mtswana. Ngafikela ngahlala kumalume, ngaqala ukusebenza ngahlala kumalume. Ngahlala from 2014, ngabuyela futhi eZimbabwe. Ngahlala maybe kumnyaka we-1, ngaphinde ngabuyela futhi ngathi ngumlede ebuyela ehambe vuye olalolo. Banale ngihlala khona ngale kumalume.
Ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi ubuhlala njani, uhlala kumalume, ubungasebenzi kumbe ubusebenza njalo, kwini kade kusenzakala empilweni yakho?
Ngathi ngumuntu wokuqala ngifika kumalume nje kwenyanga eyodwa. Ngahlala nje ngingasebenzi, but after lapho ngaqala ukusebenza, kade ngisebenza eceleni esiningi zama-NGOs eceleni kwabana kwamalume. Waya ngakhona sengisebenza nomalume esezikhapheni, umalume ade ngiplumber but wayesevela ikhapheni, so wayengivunza ikhapheni. So kade ngumuntu ade sisebenzela amatafula, ngithengisa ama-chest draw. Yimpilo ade zimphila ngayo sengisebenzisa.
Manje kuyini kahle kahle okwenzakalayo ukuthi uze ugcine ubotshwa?
Ngizogcina mbotshwa lapha ngangena kwenye i-crossfire lapha. Kunabanye abafana lapha babejontshe ama-generator, kwakungama-generator ama-water pump nala amanzi la okuthelela amanzi la. So abafana labana bathi bejontshe ama-generator lana-2. Mina ngalomnye athi noma indoda yomngane wami ehlala khona lapha yokuzeni sokwenye la, athi ngi-driver, sasihamba imoto yakhe i-Honda Fit. So undoda lana wesithano wayedinga umuntu okuhaya, so mina ngadinga indoda lana imoto. So mina nesithano mina wathi mina ngakunikeza imoto uhambe eyithatha kuphela, kulabe wabuya bebhadale derenday. Ngiyithatha imoto zabathwalela abafana labana, babe siyafihla ama-generator lana kwenye indawo. So bathe sebebuyela okwesi-2 sebesiyajontsha futhi. Usile umuntu wakona bamuhaya kushito babahambisayo. Yibo ubanjwa kwabo kwabona sebeqaza ukukhuluma ukuthi okuqala yimi engabathwalelayo ngemota. So ngase ngaqaza ukungena kwana bu-crossfire. Bana zange ke ngitholakale lo lutho lobusela kumbe njalo. Ngabe ungena nje kuphela ejele vela for.
Sizwa kuthiwa watshaywa kwabuhlungu uze ugcine ususehluleka ukuhamba. Ungasitshela ukuthi kwahamba njani?
Ekutshayeni kolapha kade ngangisenze siqalela amarive nje sebaletoke i-customer record. Kulangathi umpolisa lalo omunye walaba abambambayo ngehamba la from sisuka i-case yamazi yafika khonakale. Yibo abantu umuntu owayeyitshaya manje khonakale, emtshaya ngekhebuli yomtakazi. After kungitshaya kolapho ngaba paralyze, manithatha bangihambisa esibhedlela. Eze ngivuvukile umzimba lo sabeka vela ngikwazi kwakuyini. Ke sifika esibhedlela ngale ngathiqala kwasifisela emaselini, yikho lapho baphuza khona. Salala emaselini ngiinjalo, ngithe ezevukisele njengakakwanisi ekuthatha ngigidimisela esibhedlela. Udokotela wafuka abatshetha umuntu ovele phuzile kakhulu, athi ngakwazi ukuhambe. Vele bamblokile amalokuzeni amavezi nje okuchama lede ngihama ngetube vele olaloyo. Futhi babemblokele imchamo le isayide yona le ngapha yonke vele try kufakwa esikeni iba mnyama vele ukuthi igaza lihambe. So bantata bangevala abantata bangijikele ejele.
Sizwa kuthiwa wahambisa udaba lolu emthethwandaba, kuhamba njani ngodaba lolu? Uzahlawulwa yini imali ngenxa yokutshaywa lokhu kwakwenziwa?
Ye khona kukhanya njalo ukuthi ngingazi ukuthi kade sihamba noba leloyelo yaleli lalo umuntu angumoya uvelela khona eZimbabwe. So uyaphemela indaba lakeyi. So leke ngihambisa i-data notice ye-attorney general ye-30 days. So i-30 days yangikhoniwela lamhlanje njengoba lamhla eyi-10. So angazi ukuthi after kwalapho bani ngokuzwa kami lama leke ngizama khonakhona ngami i-case ami yakuzangena ngezi-15 this month ngemande. Okuya i-toilet yangaphi vele kulanto engikukwanisayo.
Ukhoso Nyathi, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Botswana, obekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7, ludaba oluzisa usizi lolo. Kwezemidlalo lamhlanje, intatheli ndaba yethu uJoseph Njanji uxoxa lo captain weqembu leBantu Rovers uBukhosi Sibanda onguye osehluhle kanengi kusigaba sePremier Soccer League.
Iqembu leBantu Rovers lingabe liqhuba nzima kumidlalo yalonyaka yesigaba seCastle Premier Soccer League njengoba lingcobe kabili phakathi kwemidlalo yesikhombisa, kodwa ukapteni walo uBukhosi Sibanda yena utshaya kuzwele njengoba kunguye umgadli oselitshayele emambuleni kanenye emidlalweni wesidlalo lonyaka. Umfoka Sibanda waziwa kakhulu ngegama elokusoma elithi Zakhu ulamagoli ayisikhombisa, njalo nguye obe ngumdlali wakuqala ukuhlohla kathathu emdlalweni owodwa lapho iqembu leBantu Rovers libhaxabula eliyada
nge-7 ka-2.
UZakhu uzelwe mhla zingamashumi amabili lane kunyanga kazibandlela ngomnyaka ka-1997, okutsho ukuba uleminyaka engamashumi amabili yokuzalwa. Umsekeli kamqeqetshi weqembu leBantu uJoseph Sibindi uthi lumdlali engabe esasengumfana, kodwa ubukhokheli Sipho wazalwa laso ukuthi akasoze yaphazamiswe yikubhalwa asekwenziwa zintatheli.
Lumfana ubukhokheli wazalwa lapho, uziphethe kahle njalo uyalalela nxa ecetshiswa. Sizazama lathi ukumphathisa ukuze aziphathe kahle nxa esenkundleni nalapho esephansi.
UZakhu uthi isifiso sakhe yikuba iqhubekele phambili yehlohla, njalo ukunqoba bakwenze iqembu leyadanga amagoli amaningi kuzabapha isibindi njengeqembu. Uluhlu lwabadlali asebelitshayele emambuleni kwimidlalo yalonyaka yesigaba sePremier Soccer League luvezwa ukuba uBukhosi Sibanda ulamagoli ayisikhombisa ukuthi abamlandelayo ngabahlohle kathathu ababalisa u-Abbas Hamidu weqembu leCape United, uDaniel Chakube weZPC Kariba, umkhokheli Dube weqembu leBulawayo City kanye loPrince Dube weqembu leHighlanders. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Zomuhle lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungameli Nkomo Lilali.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.